Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 16 zibandlela 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
siyenza iPVR mopapa exercise. Injongo yayo ukuthi si register abantu abasalayo ngesikhathi sisenza iBlitz. Si register sikhangela kakhulu lama aliens. Ukuba lomthetho ukuthi ba register
abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye babhalisele ukuvota kobulawayo phansi kohlelo lokubhalisela ukuvota oseluqhelusiwe.
The majority of civilians is emaplazini lapha ngamaZimbabweans because ama-locals abangabatswana, abatswana, they don't want to be working in farms doing labor as jobs, abafuni, they don't want to get their hands dirty. Njalo futhi emsebenzini yona le, there's a lot of issues, lama-tensions avamileyo kuma-farms.
Isizalwane seZimbabwe uJabulani Dube odabuka ePlumtree obesehlala kweleBotswana umiswe emthethwandaba lamhla isetheswa icala lokubulala elinye ilunga ledalela ePhalamende eBotswana ngempelaviki. UZulu ezantsi emaNdebeleni emangweni weMatobo ukhuthaza uhulumende ukuba asungule umbuso wezabelo o-devolution omunyethwe isekelo sombuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubekele phambili ngemva kokuqheliswa kusukela mhla ka 10 zibandlela okubone abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye kobulawayo bebhalisa. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukumiswa mhla ka 18 Nhlolanja. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ukubhalisela ukuvota kuqhubekela phambili elizweni lonke, kodwa indawo ezilokhe zibhalisa abantu sezilutshwana. Idolobho lakobulawayo selibhalise abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye ensukwini eziyisithupha ezedluleyo. Ihlandla lokugcina leli balibiza ngokuthi mop-up exercise, njalo likhangele kakhulu indawo ezilabantu abathole incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ngemva kwamahlandla okubhalisa akuqala. U-District Elections Officer wenhlanganiso ebona ngezokhetho eYezek, uNkosikazi Sithembiso Khuphe, uthe bayajabula kakhulu ngoba inani labantu ababhalisayo kuhlandla leli ngabasakhulayo kanye lalabo abazalelwa eZimbabwe, kodwa belabazali abazalelwa kwamanye amazwe abababiza ngokuthi ngama-aliens.
Siyenza iPVR mopapa exercise. Injongo yayo ukuthi siregister abantu abasalayo ngesikhathi sisenza iBlitz. Si register sikhangela kakhulu lama aliens ukuba lomthetho ukuthi ba register. Kakhulu siyakhangela futhi lalapho kwahamba khona abe RG Registrar General's Office lapha banika khona izithupha. So sesibuyela khona yikho sibiza mop-up exercise.
Okusijabulisa kakhulu ukuthi kuma queues ethu sithola ama youth, kuma queues ethu siyawathola ama aliens. Esikuqonqosela ngama-aliens ukuthi nxa besiza bezoregister uyabuya lesithupha sakhe, abuye le-birth certificate ende. I-birth certificate yakhe siyifunela ukuthi sibone ukuthi abazali bakhe omunye wabo kumele abe ngumZimbabwe.
Inhlanganiso ezimeleyo e-Victory seyanqoba ikhuthaza uZulu ukubhalisela ukuvota ngenkondlo lezingoma. Umqondisi we-Victory uMnumzana Desire Moyo uthi imfundiso yabo iyakhuthaza abantu ukuthi bayevota njalo bayenelisa ukuhuga abantu ukuthi babhalise.
Uhlelo lolu siluqhuba thina-ke ngokusebenzisa ama-arts kakhulu ezemidlalo ezigoqela-ke ukulingisa singathi khona i-drama, ukuhlabelela i-music kanye lokugida okuthiwa khona ngumdanso, imidanso etshiyeneyo yesintu. kodwa ele ehamba kake lenkondlo zokuhlabelela okugxile kule mfundiso esebe siphethe lesi sikhathi. Sinanzelele ukubana khona ukusetshenziswa kwama-arts okwindlela okufundisa okuhambisulwazi ebantwini lokubakhuthaza ukubana bayivota. Ama-arts ke ayingxenye yoluntu njalo asuka abe umgogodla wabantu kanye lo mthambo wesintu. Lapho sithola khona ukubana siyenelisa ukudonsa, asifoqe njalo sithele ulukuluku lentshukuntshu kuzulu ukubana hayi umbukelo omhle aphatheka lawe uthathe inyathelo kulolu daba osegudwini.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sipho Senkosi Hlalo uthi selungele ukuvota njalo sewabhalisa.
Ukungezelelwa kwamalanga okuvota siyakujabulela kakhulu ngoba iningi belingakayi ukuyarejista, kodwa kusuka kube nzima khathesi ngokuthi ama-registration centers angkhona asemalutshwane njalo asetholakala khatshana.
KoBulawayo sekubhalise abantu abangaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amabili, inani elingaphansi kwalelo elikhangelelwe ukubhalisela ukuvota. Ukubhalisela ukuvota kuzaqhubekela phambili ngemva kukamhlaka 8 Nhlolanja kuze kuyemiswa ngemva kokubhalisa kwamagama kwalabo abazancintisa kukhetho. Ababhalisela ukuvota kuyabe sokumele bahambe bayebhalisa emahofisini awezek. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Isizalwane seZimbabwe uJabulani Dube odabuka ePlumtree obesehlala kwele Botswana umiso emthethwandaba lamuhla esethethwa icala lokubulala elinye ilunga ledalela eParliament yeBotswana ngempela viki kulandela ukuxabana kwabo. UDube ubesebenzela umuyi obelilunga lebandla elibusayo leBotswana Democratic Party iBDP. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo seGaborone kwele Botswana.
UDube kanye lomunye wakhe oyisizalwane seBotswana uMkhalemi Maleya bamiswe phambi komthethwandaba emzini weMolopolo ngaphandle nje kwedolobho leGaborone lamhla besethiswa icala lokubulala umnumzana Isaac Davids ngempela viki. Ababili laba abakhanye bebonile bazaphindela njalo emthethwandaba mhlakazi ku-30 sibandlela ngoba amapholisa athi abakaqedi ukucwayisisa. Bobabili kade beqhatshwe nguDavids eplazini lakhe elingaphandle kwesigodlo iGaborone. Amaphepha aphambi komthethwandaba abika ukuba uDavids ufike eplazini ngesonto edinga ukuthengisa ezinye inkomo zakhe, kodwa wathola uDube oleminyaka yamachumi amathathu lanye wokuzalwa. Lo Maleya bengekho, bebikwa besemavinkilini eduzane bezilibazisa. UDavids ubikwa efike esidla amahabula, wathela uDube impama ezondele ukuthi kungani bengekho eplazini emsebenzini. Ubikwa kwaqala ukuliwa njalo uDavids ecela omunye ukuthi amqhubele umbhobho osemoteni, kodwa ngasenelisanga ukuthola ngoba wagwaza kaningi esifubeni kanye lesusini. UDube loMaleya abakangeni kusibanga sokuthi batsho ukuthi bazibona belecala noma hathi, njalo udaba lwabo lukhandelwe ukudluliselwa phezulu emthethwandaba we-High Court. Amapholisa athi indaba esifana lalezi lapho abaqhatshi abalwelisebenzi bahile okungamalisi ikakhulu abeZimbabwe abanye babo abasebenza emapulazini.
Kulezi story eziningi eziphuma kumaphephandaba ezikhuluma ama-conditions langama-treatment asemapulazini, the majority wezisebenzi ezisemapulazini lapha ngamaZimbabweans because ama-locals abangabatswana, abatswana, they don't want to be working in farms doing laborers jobs, abafuni, they don't want to get their hands dirty. Njalo futhi emsebenzini wona le there's a lot of issues lama-tensions avamileyo kuma-farms.
Umnumzana Dube kanye loMaleya bazahlala esitokisini belinde ukuphindela njalo emthethwandaba ngoba kusesatshelwa ukuthi ngenxa yecala abalibhekayo balakho ukubaleka. Bekugcwele emthethwandaba uZulu efisa ukuzwa ukuthi kwahamba njani ekubulaweni kukaDavids, yena obesaziwa ngokuthi ngufokon bastard njalo engumuntu ololaka. Ongumongameli Ian Khama ovatshele imuli kaDavids ukuhambisa amazwe enduduzo. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 Gaborone kule Botswana.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama.
lila koge usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080 lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 p.m. ntambama.
Uzulu wezansi emandebeleni emangweni wemadobo ukhuthaza uhulumende ukuba abavumele baziphathele impahla yemvelo abalayo ukuze benelise ukuzithuthukisa kanye lokuzinakekela bona lemuli zabo phansi kombuso wezabelo o-devolution. U-Anastasia Ndlovu usiphala lolu daba ngokugcweleyo esemadobo.
Izakhamuzi zalumango emhlanganweni oqoqo inhlanganiso yeHabakuk Trust emaphisa lekhansili yemadobo inkokheli zomdabu labo kansila bavumelene ukuba imvelo yabo engathuthukisa isigaba isichaphazwa ngabantu abasuka kwezinye izigaba okubangela ukuba basale bebhekane lobunzima ngemva kokuchabalala kwemvelo yabo bengelanzuzo. Isigaba semadobo silegolide, izihlahla, inyamazana, utshani, amanzi, inhlanzi, kunye nomhlabathi ovundileyo, kodwa kusezandleni zabantu abasuka kwezinye izigaba. Unduna nyanga zonke, uVuyani Ndiweni emadopo, uchaze ukuba abanini besigaba akube yibo abaphatha imvelo yomnotho ukuze loba abasuka kwezinye izigaba befika baphiwe ngabakhona, hathi ukuthi abokuza kube yibo ababela abanini bezigaba.
Ukuze abantu bakhule baqine esigabeni sabo, akube yibo abanikazi abanjani abafinyelela lezi zinto. Lanxa bekhona umakhelwane abangabuya sizabasikela, ngoba umuntu ubuye ngaphi esigabeni sani somunye umuntu. Ukuhloniphana kuqakathekile, njalo kuyadala ukuthi sizwisisane. But lokho kudala ukuthi umuntu angabuya usesenza umaqhuzu endaweni yikho zavele senzani sixhophane. Endakula mntu ngakuvumela ukuthi uzosuswa ngumuntu kumba uthathele into yakho njani ukhangele ilizwe lonke wazulikhalele nje ama youth akhona, but laba bafana bakithi singabona benjani bekhula beqinile. We look up to them ukuthi sibabone bele future njani enhle. People grow every day, but wasaying ukuthi akubi mnandi ukuthi sibona abantu sebesiba ekuhluphekeni, but sifuna abantu benona besenzani bekholisa ama resources abanye abantu.
Sila sikhulile Hlongwane ka ward 17 emadopo uthe uhlelo abaluphathele Habakuk Trust lubavule amehlo ekugcineni imvelo yabo lokuthi ibaphe inzuzo.
Uhlelo lukhona akade lukhona namuhla lusincedisile ekusikhuthazeni lekusibambaniseni singama duty bearers, ama chiefs councillors labo sobhuku lamaka men departments ukuze sisebenze ndawonye ku policy implementation lema kama bylaws ekuyenzeni kwama bylaws ukuze sigcine ama natural resources ethu eyimali awe madlo.
Umnomzana Alexandra Phiri ukhansila ka ward 10 uncome kakhulu impumela yomhlangano ethi isikhathi esinenye baswela imali yokuba lemihlangano ehlafuna ngemvelo.
Umsebenzi kasiwenzelwe iHabakuk Trust ngibona ngathi ufanele ukuphakanyiswa, ngoba thina sodwa ezi authority siyaba singelawo ama resources lobezinye izinto sizikhangela ukuthi ngasiyahlangana zilungisiswe sibumbe sisiya phambili, kodwa ngenxa yama resources we become very limited. So nxa sithola ukuxhaswa sibona ngathi kuyasincedisa. Umvelo ungowethu, kodwa abazali bayaba bengakwazi ukuthi balamandla phezu kwezinto ezingezabo. Bona bakhangela ukuthi uhulumende uzabenzela, kumbe nguyoza kutsho ukuthi hhayi lingaqeda izihlahla kumbe lingenzi lokho. Kodwa nxa kungaba labasondela ebantwini babafundisa. Ngithi
isakhamuzi semadobo uRobert Moyo uthe babhekane lenkinga yokuthi imvelo yabo isezandleni zabantu abasuka kwezinye indawo, ngakho uhulumende kahlele kahle umthetho wombuso wezabelo.
Lo inkinga esilazo izenezo zokuthi khona uthola ama natural resources ethu singabenefiti kubenefita abantu maybe abavela kwezinye indawo. Uthola singatholi ama licenses njengama locals etholwa ngabanye abantu abavela kwezinye indawo. No into esiyifunayo ukuthi umthetho wokuhulumende kumele kuhlele ngendlela efaneleyo ukuthi khona abantu kumele babenefite izinto zabo as per ukuhlala kwabo.
Umfundisi uWhiteman Moyo olilunga lekomiti yezabelo yeHarper Cook Trust usole inkokheli ethi abantu besigaba abalamandla okulawula imvelo yabo.
And then indaba ekhona sekuthini kunzima kakhulu ukuthi indaba yakho uyifuqe ize ye phezulu izwakale kahle ngenxa yobukhokheli obukhona obuyabe sebuqoqe izinto basiqoqa ngendlela ukuthi incwadi ezibuyileyo ziphathwa ngabantu labo asebephiwa amalungelo yizwe sikuvimbayo. Ngokuthi wena osesigabeni lapha ingxaki lama problems akho niyabuwa khangela labo bonke abantu bawakhangela nxa usufuna ukuthi ubamele laba bantu ukuthi kuzwakale phela izitsho zabo uzathola ukuthi sekuvinjwa ikhonoko sekuvele kwabunjwa phezulu ngale.
Izigaba zonke zelizwe zikhala ngombuso wezabelo ukuze bazibuse ukuthi imali abayithola kwezemvelo abalazo bathuthukise izigaba. Kodwa uhulumende lomphathi ntambo wemali bathi akula mali yokuqhuba uhlelo lombuso wezabelo kulandelwa isisekelo sombuso welizwe osekuthiye kulokuphathwa kubi kwezemvelo. Ngimele iStudio 7 isematobo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo 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 ntswakaza omuhle olubulisayo ngumike hobe umsakazi we studio 7 ngithe ngithathe leli thuba ukulinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection ngo 8 ntambama. Lamhla kuhlelo sixoxa ngomongameli Emerson Mnangagwa osevule ikhasi lokuxoxisana labantu enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini eze Facebook la ku Twitter. Kuzamsiza na ukuthi anqobe kukhetho oluzayo njalo ukukhulumisana lobani enkundleni lezi abasakhulayo kumbe abadala. Ukuze ungene kuhlelo thumeza inombolo zakho ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe, umkhokheli wenkonzo yeRoma uPapa uFrancis usecele uxolo ngokudlwengulwa kwabantwana ngabafundisi benkonzo yakhe kwele Chile osukudale osokungcolise kakhulu isithunzi senkonzo yamakatholika emhlabeni jikelele. Kulabantu abangaba ngamachumi ayisithiyagalombili i-AED abafileyo udlakela lwemaphandleni akwele Nigeria oluqhamuke kulwisaneni kwabelusi bokholo lwesiKristu labesiMuslim ezigabeni ezangenyakatho yelizwe. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe sebeqalisile ukuyibuyisela eZimbabwe. Umnangagwa utshele lokhu izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNamibia ngomvulo kodwa khethulanga inani lemali le. Nyakenye uMnangagwa wapha abantu abasusa imali elizweni inyanga ezintathu ukuthi bayibuyisele elizweni bengasoze bathoniswe umbimbitho engakafiki. Kodwa uZulu uthi uzakholwa ukuthi imali iyabuyiselwa elizweni nxa kungakhulunywa ukuthi kanti vele ngobani ababeyifihlile imali njalo iyimalini. Omunye walaba bantu umsekeli wesikhulumeli sebandla leNational People's Party uMnumzana Edwin Ndlovu.
Lokho mboni ngani kuqoqa nje kwabantu abasola into yokwenza. Ngayi sibuyile kumele sibe njengelizwe sibekwazi ukuthi kubuye emalini esakubobani wahamba njani then kubonakala la kwi-economy ikushintsha kubonakala amabhenki imali esitholakala uba kathethi imali emabhenki kayitholakala ozokhebelayina kungela cash etholakalayo ole usayibuyile yenzeni
imbono kandlovu igcizelelwe ngomela ibhinga edalela ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda othi uhulumende usengohlala etshela uZulu okungayisikho njengendlela yokumkhanga ukuthi amsekele
okwaqala Chris engakutsho ukuthi lo uhulumende lo khona lo ongene ngoNovember ngokhulumende ongani uyahlupha ukuthi umlalele ukusuvumelana nalokho akutsholo ngaphandle kubana lobufakazi obubambekayo ukuthi akukhulumayo lokho kuliqiniso kulezinto eziningi engaziso ezithengisa ukuthi lo uhulumende uhulumende ojonge ukuvala abantu amehlo ngokubatshela amanga kodwa kusenzakala izinto ezehlukeneyo ngana ngikutshengise nje imizekeliso emibili lo hulumende kuke kwaba lesikhathi lapho umongameli Mnangagwa esiya eSouth Africa bakukhuphile phakathina kwamaphephandaba ukuthi hhayi ugade eflamatshina i-SAAOS wahamba naye wayahlala nje lapho okuhlala khona umphakathi wonke ngokutsho ukuthi hhayi ezokela seliphuma ukuthi hhayi bahaya nje indege lapho abahlawula khona imali edlula $200,000 kusuka khonapho-ke uhulumende lo othengisileni ukuthi ufuna ukwehlisa alayisebenzisayo njengohulumende
ingcwethi ecubungela izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi kungaba liqiniso ukuthi imali sibuyiselwa ekhaya kodwa uthi yena inani lingaba lingayisilo elikhulunywa ngumnangagwa ukuthi imali le iyafika amabhiliyoni
kungaba liqiniso kodwa ngabe futhi ukuthi lathi sibilize ukuthi imali isibuya lapha eZimbabwe so kumele basinike amafigures ukuthi imali engakanani ebuye izena phande kwelizwe njalo umele basichazisele ukuthi bafuna ukuthi bayisebenzisele imali yangkhona kungenzakala-ke ukuthi nabanye ama-politicians labanye abesaba ukuthi uma u-2 February engafika bengalethanga imali bengabothwa nabanye abanezimali eziningi abazaletha imali elilutshwana njengendlela e-compliance ngoba kathithi azikwazi ukuthi ngubani onemali engakanani engaphi so ungakwenza ukuthi wena une 5 million yakho khona ngabe lapho khona usilethele 1 million sithi usucomplyile le directive so umele moritorium yibo abantu abazabuyisela imali lapha abazoletha imali
umsekeli kamphathintambo wezemali umnumzana Terence Mugube utshele iStudio 7 ukuthi mpela imali singena elizweni kodwa laye walile ukukhuluma ukuthi imalini. Okay, sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Omunye wamalunga edala lephalamende kwele Iran ofuna kube lenguquko kulelo lizwe uthi kulabantu abazinkulungwane ezintathu lamakhulu ayizikhombisa 3700 ababotshwa ngesikhathi betshengisela ekupheleni kukampalakazi ngomnyaka ophelileyo ababotshiweyo bebetshengisela emigwaqweni besola ukukhuphuka kwentengo yempahla umnotho welizwe ongaqhutshwa ngemfanelo lokwehluleka kwahulumende ukwenza okuningi okufiswa nguZulu abantu ababotshiweyo bedlula la bo ababotshwa ngomnyaka ka-2009 kuze kube lokutshengisela emigoqweni okwanyikinya ilizwe lonke le-Iran okubizwa ngokuthi yi-Green Movement. Abalwela ilungelo likaZulu bathi bayesaba ukuthi izibotshwa lezi zithwele nzima entilongweni. Abanye ababotshwa ngomnyaka ka-2009 badlwengulwa, abanye batshaywa okumangalisayo njalo kwaba labanye ababulawa ngendlela ezwisa usizi. Kubikwa ukuthi esinye isibotshwa uSina Ganbari wabhubhela entilongweni ye-Evin Prison. Uhulumende uthi wazibulala. Kuthiwa kulezinye ezimbili ezafela kuleyo ndawo. Akukavezwa amabizo azo. Unkosikazi Nikki Haley omele ilizwe leMelika kuhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations uthi umhlaba ubukele konke okwenzakala kwele Iran. Ngakho-ke uhulumende walelo lizwe kumele aqaphele ukuthi ngephuli ilungelo likaZulu.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Kwezemidlalo uhlelo lokudingela abadlali bomdlalo wenguqu abangaqatshwanga imisebenzi luqale lamhla edolobheni lakoBulawayo. Okunengasikuzweni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo luqutshwe inhlanganiso yemela amalungelo abadlali bomdlalo wenguqu kwele Zimbabwe, eFootballers Union of Zimbabwe, njalo indiyimba yohlelo lwalonyaka ngethi I Play Fair, Say No to Drug Abuse. Nyakenye lolu hlelo luqutshelwe endaweni ye-Heath Street Cricket Academy, ikanti lonyaka lolu hlelo luqutshelwa enkundleni eBarber Fields, njalo isiphathamandla senhlanganiso yeFazi uNomsa Moyo ukhuthaze abadlali ukuba basebenzise leli thuba ukuze bathole imisebenzi.
Uhlelo lethu siqalise namuhla olwe-Footballers Union Athletic Contract Team. So besikhuthaza abadlali abana ama-contracts abasaphelayo ukuthi bebuye e-BF kusasa ngo-8 sizokuba labo lapha. Njalo futhi sinxuse abaqeqethi abaningi abasuka amaqembu amakhulu ukuthi labo bebuye bezobona labo bedinga kuyenza ukuthi labo beqinise amaqembu abo umnyaka lowa-2018.
Namhla ngosuku lokuqala kube labadlali abangamajumi amathathu lanye ababuyileyo ukuzophatheka kulolu hlelo, kodwa uNomsa uthi ukhangelele ukuba leli nani likhuphuke ngoba namhla abanye abadlali besuke balahleka baya e-Heath Street Academy. Lolu hlelo lokudingela abadlali imisebenzi sokule minyaka emihlanu lwasungulwa, njalo uNomsa uthi baningi abadlali asebesizakele ngokuthola amaqembu okudlalela.
Eminyaka edlulileyo sisiba lalolu hlelo sike sathola ukuthi sasesiproduce amanye ama-players athathwa ngamanye amaqembu amakhulu. Njalo futhi nyaka lonyaka futhi sithole futhi abanye abadlali abazadlala amaqembu amakhulu, because yiyo injongo yethu thina abantu be-Footballers Union ukudingela abadlali imisebenzi.
Abadlali ababedlalela iqembu le-Islanders kanye leqembu lesizwe uDesi Kabhenya kanye loJoel Luphahla yibo abaqeqetsha abadlali laba abadinga imisebenzi, njalo abazakhethwa ekupheleni kohlelo ngomgqibelo bazahlanganiswa lalabo abakhethwe uhlelo olufanayo oluqhutshelwe esigodlweni iHarare ensukwini ezisanda kwedlula kubunjwe iqembu eliza kuyadlala elizweni leSouth Africa, injongo kungeyokuya badingela amaqembu khonale. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kusamamo ingoma kaSikhobokhobo Madlela isigqibela uhlelo lodwa lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota oluqhelisiweyo kusukela mhla ka-10 zibandlela lubone abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye bebhalisa koBulawayo. Isizalane seZimbabwe uJabulani Dube odabuka ePlumtree umiswe phambi komthethwandaba lamhla esetheswa icala lokubulala elinye ilunga ledale lephalamende yeBotswana ngempela viki. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama ngoChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.